Abatsha bathi babhekane lenhlupho ezigoqela ukulahlekelwa ngamathuba langendlela zokuziphandela ukwephulwa kwamalungelo abo kanye lokunye okunenginengi. Udubo olukhokhela kulazo zonke lube ngelokuphazanyiselwa imfundo ngoba izikolo lamakholeji kuvalwe okwedlula inyanga eziyisikhombisa ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19 ngombimbitho. Umnumzana Nkosana Masibisa owasungula uhlelo lwe-Mat Life Business Incubation Center lwakoBulawayo uthi ukuvalwa kwelizwe nge-COVID-19 lockdown lonyaka kuphazamise inhlelo eziningi.
Ngenxa ye-lockdown le-COVID okuyikho kwenze savala amanye ama-programs anjengawe-accelerator program. I-program enjalo siyimisile ngoba ilizwe belivalile. So ngezinye izinto i-COVID esichaye ngazo.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ongumbalisi osakhulayo uthi ukuvalwa kwesikolo ngesiphangiphangi ufica ilizwe elingakakulungeli izifundo zangalezi nsuku ezebulenjini eze-e-learning loba ama-virtual classes.
Kunje ngeke sithi izasebenza emaphandleni ngoba imuli eziningi emaphandleni azilamagetsi, akuna ngitsho lekhompyutha ekhaya kumbe amafoni lawa lezi nsuku.
Okusekelwe ngumnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakholejini eZimbabwe National Students Union.
Indlela kade ama-online lectures kade yenzwa ngayo, it was just a norm kuphela ukuthi kuyayenzwa, but eqinisweni on the ground bekungela into enjalo esingathi khona i-online learning.
Umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu uthi lo nyaka babone ukuqansa kwezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abatsha, ikakhulu ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Esipha isibonelo sokwehlela abasakhulayo besifazana abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance, onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Loneta Imarova.
Ukubotshwa kwamantombazana la amathathu yinto nje engasimangalisiyo kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi uhulumende lo vele katshintshanga into yakhe nenhlala yenza yakhe. Okwakathe sivele sokwesabisa kithi thina ama-activist ukuthi uripote emapoliseni ngoba kuyagcina sekulicala lapho.
Kodwa umnumzana Mnashe Mdutsa osakhulayo owe-SANU-PF yena uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyahlonipha ilungelo loluntu njalo abomthetho beqondile ukuba pha labo abephula iziqondiso eze-COVID-19 lockdown.
Into engayitsho mina ikuthi akula nto okuthiwa abantu bafuna ukutshengisela, betshengiselela imisebenzi kumbe betshengiselela ukuthi inkohlakalo ekhona elizweni. Into esiyaziyo thina njengabantu beZimbabwe ikuthi ukutshengisela lokhu kuyikutshengisela okuhambelana lokufuna ukungena esikhundleni sokubusa ilizwe. Abayouthi kumele abe involved elizweni, abachiyane lento yokufuna ukulwisa uhulumende. Uhulumende yena obhizi esebenzisa ukuthi sekuyenziwa i-land audit, ama-youth kumele apply for i-land naleyo. Sokwenzakale futhi ama-mines, abantu aba-apply for mining, ngaba-apply for i-farming, ngaba-apply for ama-loan through i-Empower Bank.
Ingcwethi ezibona ngentuthuko yabasakhulayo zithi lanxa uhulumende eseyekethise isiqondiso ze-COVID-19 lockdown ngokuvula isikolo ukuze abafundi beyenelise ukubhala imihloliso, akusizanga ngalutho. Kunje abafundi bathukuthele ngoba bengatholanga isikhathi esiyeneleyo sokulungiselela leyo mihloliso njalo sebedibana lohlupho lokubona ukuqansa kwenani labo asebebanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus besesikolo. Lezi ncwethi ziqhubeka zikhuthaza ontanga ukuthi baziphathe ngendlela eqondileyo ukuze bengamemethekisi i-coronavirus, bachiyane le mikhuba emibi yokwenza imicimbi ebabuthanisa bebabaningi enjengamavuzu parties, bagcine sebephula isiqondiso zokungasondelani duzane laduzane i-social distancing ngoba leli gciwane selisidla amahabula kulezi nsuku ukwedlula liqala ukungena eZimbabwe ngombimbitho. Lalapho seledlule leli gciwane okulakho ukuthatha isikhathi eside ukuba lolu hlupho luphele eZimbabwe, abasakhulayo kuzamele badinge ezinye indlela zokuzithuthukisa lokuziphilisa bengameleli inhlelo zikahulumende ngoba laye ulokunengi abhekane lakho okumele akulungisise. Ngimele i-Studio 7 se-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.